akuyabe kukhona kuthitshane ngo-2018 kuvele inyaka yonke kwakuvele behlala behlangana kungabuyi lutho. I doubt asazi Chris ukuthi kuyabe kuthitshene kuvele ukuthi kuzabe kukhona kulani okutsha, but I doubt ukuthi there's anything new engaphuma emangalisayo.
Kodwa-ke sizwa kuthiwa okutsha osokwenzakele ukuthi indawo yesigodini isilemigwaqo emitha lokunye okunjalo, ungathini wena ngalokho?
Loko kuhlezi kunjalo vele akumangalisi. Ungaze kube kuyiwa ngaphi lanto akhumbula ukuthi last year ngo-December kwakumele bebuye eGwanda. I mean 2 months before kona bana mele bebuye eGwanda kwaba lama-changes amaningi kakhulu, imigwaqo yatharwa yonke kutsha ini kwaba lezinto eziningi, lamaloji amasha asale engaphelanga at that time. So akumangalisi ukuthi sokuthiwa esigodini sokulamathara lani okutho kufakiwe, it's just the same vele yinto abayenza njalo kokuphela every time. So hhayi, so into esingathi kumbe kuthiwa yinto enhle ebuya elethwe yi-conference, kuvele kunjalo.
Ye, siyabona ukubana ibandla lezanu PF imihlangano yalo eminingi isiyenzelwa khona ngapho esigabeni seMatabeleland South, okuyikho abanqoba khona kakhulu kuzigaba zeMatabeleland kukhetho olwedluleyo. Kungakuhamba njani lapho?
Ya, khona kunjalo vele, anti kumele ukuthi I think by now ba-pair back abantu bangkhona baba-loyal kubo, so kumele baba-reward. Like if you remember, i-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute siphongotshintshwa kwathiwa no eGwanda kakusayenzi, and in public akuzange kuphume i-reason e-clear ukuthi i-reason kuyini. But phakathi kwabo kwaphuma ukuthi no reason ukuthi out of Emat South iGwanda yiyo yodwa yavotela i-opposition, so bekungayenza ukuthi i-conference izenzelwa endaweni ewine i-opposition. So ukuya nje kubosigodini le kuthiwana bebhoda lezinye indawo lapho abawina kakhulu khona, kuyakhanya ukuthi it's a way of just paying back amalokhuze nabo bona laba abavoteleyo.